isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alithona njani izulu kandaba isikhathi 7:30 olamukela emsakazweni weStudio 7 mhlaka 15 Mabasa 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanu PF alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho. South Africa lakho abeZimbabwe abanengi sebesithi Chisa Chamisa.
Abantu abaphumile bazile nobulungu babo bese abantu abaningi njengoko from 4,500 5,000.
Kwezamasiko silani ke lamhlanje Gibbs Dube.
So kusayenziwa yini ukuthi udingele umntwana indoda kuba umdingele inkazana khona ngapho ke emazweni likwenza njani
ngapho emazweni abantwana savunyelwa ungamdingela indoda uyabotha
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanu PF alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho ethiwa yiNational ZANU PF Aggrieved Voters Association kumbe NAVO. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inhlanganiso yeNAVO ibunjwe kumaviki ambalwa asanda kwedlula ngemva kokuqala kokukhetha abazancintisa kukhetho. Linhlanganiso ithi kayithakazeleli ukukhethelwa abazancintisa ukhetho lwebandla olwama-primary ikakhulu abacatshangelwa ukuthi babe kucele le-G40. Namhla inkokheli yalinhlanganiso yenze umhlangano nentathelizindaba okuvele khona inkuthazo yenkokheli yezigabeni ukuba ibofunda ukukhuluma iqiniso kunkokheli yebandla yaphezulu yehlukane lomkhuba wokungenisa ezikhundleni abantu abaziwayo ukuba babe kucele le-G40. Umkhokheli wenhlanganiso le umnumzana Austin Chindeka utshele intatheli zindaba ukuba abangakho njengenhlanganiso yikwenza ukuthi ilizwi lokukhalaza kwabo kunkokheli yaphezulu lifinyelele khonale.
Banotozikana ngari pachena banotozikana kuti they are the G40s must be stopped with immediate effect. Must be stopped and then it's not something yokuti tingati zvokusindidzira kana mapuwa.
Umnumzana Mishek Ngazimbe oyisiphatha amandla salenhlanganiso uchaze okwenzakalayo njengokubuyisela muva ukuphumelela kwebandla kukhetho oluzayo nxa bengavunyelwa ukungena kumncintiswano yebandla ama-primaries abasolwayo laba.
We were surprised that, you know, after CVs were handed in, the provincial executive of Marsh West, they held a provincial coordinating committee meeting where it was declared that the likes of Chiangwa and others were actually elected unopposed. So they are not going for primary elections. We don't believe that he was not contested. He must have been contested. But there are certain machinations that were taken.
Abenhlanganiso le bathi abakudingayo ikubona linqoba ibandla leZANU PF kukhetho oluzenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa obakhangelelwe ukuya emhlanganweni we-rally ye-MDC Alliance kwele South Africa kasenelisanga ukuya khona. Kodwa amakhulu abantu agcwele edolobheni le-Hillbrow lapho okwenzelwe khona lumhlangano ogcine ukhokhelwa ngenye inkokheli yomanyano we-MDC Alliance. Sixoxe lomnumzana Patrick Danga ongumqoqi wenhlelo zebandla kuhlangothi lwabasakhulayo khona le eSouth Africa.
abantu abaphumile bazile nobuningi babo bese nabantu abaningi la jobo from 4,500 to 5,000 and manje the youth unfortunately the motorist he was tied up somewhere but then abantu ababuyileyo ileaders bebuyileyo ibuye iclear yakhuluma ukugcweleyo
ngobani abagcine bekhuluma emhlanganweni lo
kufike ngayivume kufike umtambara kufike utendayibiti kufike uwashman ncube no lakunino commissioner
manje ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kutshengisa ukuthi ibandla libambene yini njengoba besisiza ukuthi lo nkosazana khuphe laye othi uyakhokhela ibandla le-MDC
indaba yaothokozana khuphe vele iyakhulumeka but indaba vele ezibileyo umuntu vele ezingazamcabangi njengebandla abantu baninzi bathi hhayi ibandla liphethwe nguNelson Tsamisa nothokozana khuphe angazama kodwa but ibandla linabantu elinabantu i-MDCT ekokelwa ngutshamisa nealayensi abantu bathi no umanyano lo uyoqodo ukuthi sibesize sibuse ilizwe lelo
umnumzana Biti yena utheni
umnumzana Biti was very clear ubekhuluma ngento yamazi vele ukhuluma nge-development nge-economics ubekhuluma ukuthi no into ezikhulunywa uNelson Tsamisa abantu bathi azivele azinzakali into ze ama-spaghet roads, into zama-airport, into zama-bullet train. Yikuthi abantu banikwa ingqondo ezanophezu yokuthi into aziyenzakali.
Umnumzana Ncube ke yena utheni?
Umnumzana Ncube is a technocrat. He doesn't beat about the bush. Ukhulume ngendaba yemathebeleleni ukuthi mathebeleleni leadership i-ready to work together with anyone else onengqondo yokuthi izimbabwe iye phambili. Umuntu othi yena nguye yedwa okwazi ukuthi izimbabwe iye phambili hhayi asimfoni
lo ke ngumnumzana Patrick Danga umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT kuhlangothi lwabasakhulayo e-South Africa
yebo mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo volo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikaMike Hobe esethulela uhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, nginguMike Hobe. Lamhlanje, we take a break from izinto ezombusazwe, sixoxa lomnumzana Owen Gombami ongusakhulayo owasungula ibhizimusi elikhangela ukuthuthukisa abontanga kwele Africa, iRoots Africa Institute. Gombami, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila, ngiyabonga ukungena kulezi hlelo.
Hayi, siyathaba ukuba lawe kuhlelo lamuhla, mnumzana. Awungitshele ngamafushane ngale bhizimusi lakho.
iRoots Africa Institute yikho ngaqala as a startup le incubator ngizama ukuletha lawo abasakhulayo ukuthi no asikhulumeni noma ku WhatsApp ngiyakhuluma lawo noma kuyini into eqathileyo ukuthi thina siqinile lapho ukuthi no ulwazi lokwenza ngoba lapha sicina singasayenzi ucina sixoxa eZimbabwe kwathini criticize ana into ezingelamsebenzi so owakathesi our maiden program is lay root store e-book store le siqale ngayo so into siqale ngayo ukuthi no e-book store lay iza provider abantu ithuba ukuthi lawo bebe lwabulwazi kuzothi ibe ngahlupheke indaba zemali ukuthi no emabhuku adula inland e-book store lay njengoba into eyenzelwe edalele abantu bemhlaba weAfrica. Abantwana babekwazi ukuthola ama-testbook angu-more than 100 for just $1. So they'll be able to download kumafoni, kuma-tablets, ema-computeni. Amabhuku la wonke lala, they are very current, up to date, and they are relevant. So they have information and they are always updated.
Kuyini okwenza ukuthi usungule le business?
I-Roots Africa, Africa Institute, ngiqalise ngoba sengidingiwe ngokubona thina, ukubona i-Africa jikelele thina singathuthuki. Fanele Bulawayo, but uyabona ukuthi Bulawayo ayikasilokhu iBulawayo lana yakudala. So ngathi ngivakatshile ngakunanzelela ukuthi no, Bulawayo sibili isilokhu imithu iBulawayo. Ukuyithanda siyayithanda, but we need to admit ukuthi hayi, sumele sinjani, sumele sithuthukise ini. Ibulawayo, not just Ibulawayo kuphela, iZimbabwe yonke leAfrica, but ukubona kwethu izinto sokuqala sokumele thina lathi sithathe inyathelo ukuthi sikhokhele njengabalawa abasakhulayo ukuthi hayi thina kusezandleni zethu.
Inhlanganiso yakho noma singathi ibhizimusi leli likhangela ukuthuthukisa njani abasakhulayo abayizalwane zeZimbabwe?
Inhlanganiso yami okwakathesi they are gaining ilwazi ukuthi they will be able to assess at this point njenganje ukuthi into the maiden, the flagship and the spine of igogodla we-Roots Africa are increasing access to education. So abantu lokhu esikwenzayo bazathola ulwazi ukuthi bekwanise la ukuthola ulwazi amabhuni lawa alokwenza ukwazi ukuthi ubantu ufunde ukuzenzela ngezandla zakhe. Omunye ofuna ukwenza i-distance learning lezikolo ze-America kumbe ezanga uyakwanisa ukwenza njalo ngoba amabhuku lawo akadingi. Ngedola leyo umuntu uyakwanisa ukuzenzela into ayifunayo. And sithina sithi ukuthi education material is a right, not a privilege.
Umbuzo wokugcina mnumzana bese sigqiba uhlelo, wonke umuntu olesifiso sokuthola ulwazi oluthile mayelana ngale nhlanganiso njalo ingwalo esitholakala khona bangakuthinta kanjani?
Yeah, ngiyabonga. Aba ngifuna ukuthi bonke abanawo bonke khonapho bengangithola ku-Facebook, uyakwazi ukusendela ama-message ku-Facebook. Ngisilaye page, ungasilayika, there's another group esilayo kuthiwa ama-African News. That is the group I'm dedicated for abantu aba curious ukuthi beqalise ukuzenzela something.
Gomba, ngilethemba lokuthi abalaleli bakuzwile kahle. Siyabonga balaleli, lapha besixoxa lomnumzana Owen Gombami ongisakhulayo owasungula ibhizimusi Roots Africa Institute, yona ekhangelele ukuthuthukisa abasakhulayo kwele Africa. Mthwakazi omuhle wanele kwalamuhla. Masidibane ngeviki ezayo. Olevalisayo nguMike Hobe Lilali.
Njengoba namhlanje kuyisonto, ake nisiye khonza lo ntungamili inkomo kuhlelo lwezokholo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami, ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele ngendaba yothando. Lindaba iqhakathekile kakhulu ngoba ibizwe likaNkulunkulu lithi nxa umuntu engalathando ngamazi uNkulunkulu. Singakhangela uPaul elobela kwabaseKorinte abokuqala i-chapter nga 13. Uthi yena, loba ngingakhuluma ngendimi zabantu lezi ezithunywa kodwa uba ngingelalo uthando, ngiyisigubhu esikhalayo lensimbi encincwethayo. Loba ngingaba lamandla okuthumayela iqedisisa imfihlakalo zonke lokwazi konke, loba ngingaba lokukholwa konke kokuba ngisuse intaba, kodwa uba ngingelakho uthando kanye sulutho, loba nginganika abayanga konke ngilakho loba nginganikela umzimba wami ukuba uthishwe kodwa uba ngingelalo uthando kakungisizi ngalutho kuthi ukuthi lapha siyananzelela ukuthi uthando kuNkulunkulu kuyinto yonke lapha siyasibona ukuthi isiKristu kumbe ngathi ukukholwa abantu abaningi abakuqakathekisayo lukholo olokuthi kumbe kube lezimangaliso kumbe abanye baba lokholo lokuthi bayakwanisa ukuthumayela ukwedlula wonke umuntu kumbe ibandla labo kugcwele abathumayeli kakhulu ngakho singananzelela lapha-ke uPawulu uthi konke lokhu kuyize ikanti njalo bakhona amanye amabandla esikwaziyo ukuthi benza kahle emsebenzini wokunikela bayakhangela abayanga bebhadala izikhulu fizi bekhangela intandane lakho konke kodwa uPawulu lapho uthi yena ungenza konke 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 khonoko kodwa nxa enhlizweni yakho ungalathando kuyize kutho ukuthi kumele sizwisise-ke ukuthi kanti uthando lolu kuyini sizutshengisa kanjani ngenxa yokuthi ulimi lwethu luba lufitshane olwesintu ngesigriki-ke kule ndlela uchasiswa ngakho uthando ngendlela ezehlu ukeneyo okokuqala kulothando olokuthi uthanda umngane wakho ngesigriki lokuthana yifilio ukuthi umuntu othandana nomunye nje umngane wakhe kube lothando olokuthi uthandana nomunye kumbe owesifazana kumbe ongubaba lolo thando baluthi eros kanti kube sekusiba khona uthando olwedlula lonke lolu thando kuluthando okuthiwa yi-agabe lolu luthando olunjengolukankulunkulu lolo-ke luthando olungami ngenxa yokuthi umenzele olunye ulutho umuntu njalo lolo thando alubi khona ngenxa yokuthi kulonye ulutho kumbe imvuzo ongawuthola umuntu lo omthandayo lolu thando njalo luthando lwalo lokuthi loba umuntu lo ekuwonele engakwenzelanga izinto ezinhle kodwa-ke nge-agabe uthando lolo othiwa yi-agabe uzabe umthanda kuphela uthando oluba lesikhwili asothando ikanti lolu agabe luthando olungagcini isikhwili luthando olungakhethi umhlobo luthando olungakhethi umuntu luthando oluthanda luthande luze luxolele nokonakala kwakhona kungenza kahle ngenxa yokuthi anto siyakwasiyela ujesu wasithanda iminyaka engu-2000 le edlulayo wathwala izono zethu wathwala impambeko zethu wathwala konke ukuphambanisa kwethu wasithanda kuphela ngakho-ke ngiyathandaza uba abalaleli bethu namhlanje bebe nothando olunjalo
kuyiphethe mfundisi
thandazela wonke umuntu olaleleyo siyakwazi ukuthi abanye sebexabane labonkosikazi ezindlini abanye baxabane labantwana abanye baxabane labangani labanye abantu namhlanje besithandaza ngegama likajesu ukuba baba ngabe wathela uthando lwakho oluletha ukuxolelana imitshato ade sidilikile ibuyisane siyathandaza konke lokhu ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo olunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu mbonga labalaleli bethu inkosi wakusisa
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo
siyabonga kakhulu ntungamili uhlelo lwezamasiko luyalandela khona manje lilo Gibbs Dube
sigcina amasiko
wethu
ongakusenziwe manje
wezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngodaba olunye-ke olubambe emphakathini kakhulu lapha udaba lokuthi kambe abantu abahlala emazweni lalabo abahlala emaphandleni basakwenza yini lokhana kwakudala ukuthi bayalungisela umntwana ukuthi uyathathwa mbani into ezinjalo nginanhlahla ngoba ngilonkosazana Isabel Dlameni ukhona ngale-ke e-London sabona mama
yebo olinjani
hhayi siyaphila kakhulu ngiphinde futhi ngiyamukele ubaba uMatthew Nketa ekhona ngale-ke elowa gweru ungusobhuku baba Nketa linjani baba
siyaphila baba Gibbs Dube nomhlaba wonke olaleleyo ngalesi sikhathi iindaba zikafikezeza
inkasi ngawe madlameni so kusayenziwa yini ukuthi udingele umntwana lindoda kumbe umdingele inkazana khona ngapho-ke emazweni likwenza njani
ngapha emazweni abantu akusavunyelwa ungamdingela indoda uyabusa
kumele wenzeni
abantu abethu ngapha kofan abantu abethu ngapha bayahlupha bona sebezidingela abanye sebahamba ku-inthanethi so silo hlupho olukhulu
Baba Nketa, uyazizwela lapha sibilona ngosobhuku. Uyazazi into lezi sibili zamasiko. Kudala kwakuvele kudingwa ukuthi kambe umntwana lo engaya ngapi. Ungabona lapho kulenkomo eziningi wawusithi sakho nangale. Khathesi kuye kunjani?
Khathesi Baba Dube akusenzakali khona kuyani isiko lona leliyana. Kodwa yisiko ekulisisa ukuthi ngabe liyaphenduka. Ngoba kolokhu ukuthi sebezidingela abantwana kwesinye isikhathi bazidingela lapho kuyimikhaya khona lapho okungalunganga khona kati abadala ngaba bekudingela babeyabe bebonile ngelihlo labadala ukuthi kundela pha impilo yakhona injani sebesebencedisa umntwana ukuthi athathe khona kholokhu sokwalahleka lelo siko yikho sokusenza imithado yakhathesi ingaphili kakuhle ngoba abantwana sebesithatha lalapho ongafanelanga kuthathwe khona kumbe bethathwe lapho ongafanelanga kuthathwe khona.
Siyamuzwa baba Nketa lapha Madlamini anti uyawizwa khonapho uyakhuluma umuntu omdala ethi hayi phela okuhluphayo ukuthi umntwana ugcina ethathwa lapho ongamelanga athathwe khona. Lina likubona njani khonokho Madlamini?
Siyakwazi abadala bathi ukhunolo ngaziwayo kaluthezwa njengoba kathesi kunjena abantwabethu bahamba ngoba kwesinye isikhathi ukuthi bebone amajaha ngoba bona babefuna ukuthi bezidingele basalaleli abazali labo kwesinye isikhathi ukuthi bathaba amasiko siyabe singela abanye abantu abaseduze ababaziyo kwesinye isikhathi singeke sibafithi abalunganga abantwana ngoba kuyabe kungela amajaha laba ababonayo kwelendulo ngoba abazali babesazana beyazi kwazi ukuthi ijaha leli liphuma kuphi kumbe intombi iphuma kuphi so babesazana yikho abadala babesithi ukhunolo ngazoyo aluthezi manjena kathesi kunzima ngoba sisemazweni amakhelwane bethu babengabantu bamezweni babantu abethu abakhula lapho.
Baba Nketa kukhanya ngizani lapha udubo lolu lunzima kakhulu so ke nxa usungabaxwayisa khonapho-ke ungabaxwayisa uthini ikakhulu abahlala emazweni laba bagcina abantwana sebelahleka kakhulu
nxa sebebonene abafuna ukuthathana kumbe ofuna ukuthatha omunye babadinge abazali abaseduze ba-infodisane bazane bangaqali ngokugidimela ukulobolana bazise imulo ezingaba seduze abadala abaseduze nxa bekabizelayo abantwana bexoxa nabo belibuza ijaha ukuthi uvela ngaphi lisitsho imbali yalo le ntombazane isitsho imbali yayo abadala bonabo abakhona eduze basebezancedisa laba abantwana ukuthi uyabona lo uvela endaweni enje ngale indlela akuyenzanini so bangagidimeli ukuthathana masinyane ngoba nale mtshato eyenziwa overnight egidinyiswa masinyane liyephangisa ukudilika ngibakhuthaza ukuthi babazinike ithuba elokuthi baqhubele indaba yabo ebadalweni bangatshela abadala abaseduze labadala abaseduze ngabesemazweni batshela abadala abasezimbabwe ukuthi hhayi ngapho umzukulu wenu ngumntanenu uthi usebone umuntu ovele esigabeni esinje betshele ikakhulu bona labobabekazi udaba lwabobabekazi yilo ludala ukuthi ukungabi labobabekazi abamela iqiniso ukuswelakala kwabobabekazi o-anti ngesikhathesi kodwa abadala bonke abakhona eduzane kwabantwana kabathathe isigaba isikhundla sokuba ngo-anti ngobabekazi balaye kuhle abantwana babaxwayise ingozi yokuthatha umuntu abangamazi kuhle.
Kusazana Dlamini, obabakazi kodwa nxa sukhangela wena ngokwakho udleze emazweni khonapho uyababona ngaphi?
Inkinga esinayo lapho ikuthi obabakazi bakhona asibaboni.
Okwalamhla sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Isabel Dlamini lo mnumzana Matthew Nketa ongusabhuku eGwelu. Saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Oliver Lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGives Dube. Lilale
ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weleMelika uqhubeke elokhu eqinisa elokuthi owayengumkhokheli wensoli ze-FBI umnumzana James Comey oselobe ibhuku eliveza inkulumo ababili laba ababezenza nsitha kumele abotshwe ngoba waveza imfihlo zelizwe njalo watshela idale leCongress amanga.
inkulungwane zabantu bedolobho le Rio de Janeiro kwele Brazil zingene ezitaladeni zitshengisela ngokubulawa kwelunga lekhansili uMariello Franco owayelwela amalungelo kaZulu wabulawa ngenyanga edluleyo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela impumela emidlalo yenguqu esigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje kundawana ezijeneyo zelizwe.
Akusela qembu elinqobe kuyo yonke imidlalo esidlalwe lonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League. Lokhu ngemva kokuba iqembu lenkeze Platinum libe ngujikelo bhanqa 1-1 leqembu leShapane Mine emdlalweni odlalelwe enkundleni yamandaba. Limpumela itsho ukuba iqembu lenkeze selile miklomelo elitshumi lesithupha okulinani eliphethwe liqembu eselihlezi phezu kwengalane uyilo njalo eliphethe isicoco seligue leFC Platinum lona elinqobe leHarare City nye 3-1 ngomgqibelo. Kobulawayo emagumeni ePapa Fields bekulomdlalo obugoqela amaqembu amabili aphuma edolobheni lakobulawayo athi eleChicken Inn kanye leHighlanders wona ophelezi ngujikelo bhanqa 2-2. Iqembu leHighlanders lihlohlelwe nguBrian Banda kanye loGabriel Nyoni kuthi eleChicken Inn lihlohlelwe ngu-Innocent Mucheneka kanye loSimon Munawa. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mgogoyarira uthi indlela udlalwe ngayo yilawa maqembu iveza ukuba umdlalo wenguqu uyathuthuka kwele Zimbabwe.
Umdlalo wanamhlanje phakathi kweChicken Inn leHighlanders ubungumdlalo omuhle kakhulu utshengisele ukuthi ibhola lethu liyaqhubekela phambili. Singakhangela indlela okudlalwe ngayo lamagoli ahlohliwe ikakhulu amathathu lana ahlohliwe singabalele sine ahlohliwe kakuhle kutshengisele ukuthi umdlalo wethu uqhubekela phambili.
Kweminye imidlalo ebikhona namhla iqembu leTriangle litshaye leCape United nge-2-1. Kuthi ele Dynamo sibe ngujikelo bhanqa 1-1 leleyata emdlalweni wake wamiswa ngemva kokuba sekube lobudlwangudlwangu enkundleni abalandeli sebephosela izikhali enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngqobile Malinga esigqibela uhlelo ngengoma yeHighlanders, Highlander Boso. Kesikhangeleke inhloko zendaba ebesilazo. Sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanu PF alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho bedingelwa ke inkokheli. ESouth Africa lakho abeZimbabwe abaningi sebesithi chisa chamisa chisa. Silugqiba ke lapha uhlelo asidibaneni ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.